Siyabonga Chris, siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 21 ngozibandlela 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ilizwe lethu selifike endaweni enzima, akusoze kusebenze ukuthi abanye babe besebenza bengale, abanye besuhulumende ngale, osomabhizimisi besecelene. Kumele sisebenze sindawonye, sikhulumisane ngezinto ezenqabelayo ibusiness lokuphakama kwama industry. So kumele sesifikile isikhathi sokuthi sihlale phansi sikhulume.
Ingcweti kwezombusazwe ezenotho kanye lohulumende bathi kumele kukhulunyiswane kulungisiswe umnotho welizwe.
Impumela ye-A-level ebhale emhlobisi ebhalela ye-A-level isiphumile. Ngawukuthi-ke ekhaya ndifisa ikhanya imihle ngoba-ke abafundi abaphumelileyo kuma-subjects amabili kusiya phezulu bakuhlinganisa singaba kangange-76%.
Impumela yemihloliso ye-A-level elotshwe enyakenye isiphumile kulabafundi abayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lasithupha ekhulwini, 76% ababikwa bepasile. Kulabezimbabwe ababili abafileyo ngesikhathi bezama ukweqa emoteni yamapholisa eBotswana ekade ibaphindisela ekhaya ngemva kokungena kulelo lizwe ngaphandle komthetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ingcweti kwezombusazwe ezenotho kanye lohulumende bayavumelana ekuthini kulesidingo sokuhlanganisa amakhanda kudingwe amaqhinga okuvuselela umnotho wona oqhubeka usiya nganxele. Kubika uMavis Gama.
Inkokheli zamankampani elizweni zona zikhala ngesilinganiso sokulitshumi ekhulwini 10% levy semali ehlawuliswa labo abangazimiselanga ukulandela okufunwa ngumthetho wokunikeza amandla amankampani kuzizalwane zeZimbabwe bethi bafisa ngabe siyehliswa sibe phansi kokukodwa ekhulwini ukuze angaze aphuma kubhizimusi. Lokhu ngokunye kokuphuma emhlanganweni owenzelwe ewoteleni yeMiklis Hotel ongenwe ngabavele kuhulumende osomabhizimusi lengcwethi kwezomnotho bebonisana phezu kokungenziwa ukuthuthukisa isimo somnotho kuwona lo mnyaka ka-2016 ngokuqoqwa kwenhlanganiso yeZimbabwe Confederations of Industries, CZI, bemanyene labohlangothi oluloba ngezamabhizimusi kuphephandaba le-Herald. Umkhokeli wenhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries, CZI, uMnumzana Busisa Moyo, uthi kungumqondo omuhle lo osekukhulunywa ngawo kuyikhovele obekusilela kumizamo yokuthuthukisa umnotho welizwe ngoba yilo lalowo ubesenza okwakhe kungekho ukuxhumana.
Ilizwe lethu selifike endaweni enzima, akusoze kusebenze ukuthi abanye babe besebenza bengale, abanye besuhulumende ngale, osomabhizimisi besecelene. Kumele sisebenze sindawonye, sikhulumisane ngezinto ezenqabelayo ibusiness lokuphakama kwama industry. So kumele sesifikile isikhathi sokuthi sihlale phansi sikhulume.
Wengeza umoya ethi ziqhubekela phambili ingxoxo phezu kwezinye zeziqondiso ezikumthetho olawula phezu kokunikezwa kwamandla ezomnotho kuzulu weZimbabwe, ethi ngoba abamakampani bekhathazekile ngodaba lwenhlawulo ehlawuliswa nxa umnini inkampani engasawulandelanga wavumela ukunikezwa kwamandla ezomnotho kuzulu wakuleli onsundu.
Thina esikujabulelayo yikuthi uminista lo omutsha sevule umnyango wakhe wathi kuyanini sikhulume ngendaba le-indigenization. So yikho esifisa ukuthi sikhulumisane laye ngenxa ye-levy le ukuthi wa 10% of turnover. Sibona ngani inzima kakhulu and ama-business kuyathatha isikhathi ukuthi babe compliant le-indigenization. So kumele sibe le-levy engani iyasithuthukisa. Yathi laba ababe ngo-1980 ababe banjululwa ngenxa yomumo womthetho, kumele bathole labo ithuba lokuthi baphakame. Siyakuvuma i-indigenization, i-empowerment siyayivuma, kodwa i-levy ukutshaja ama-business lawa asemalutshwane, njalo ukusebenza kwawo asebenze kuhle.
Kuvunyelenwe kulo mhlangano ukuba kumgqoka ukube lokhe abenhlangothi ezehlukeneyo baxhumane isikhathi sonke kutshelana amaqiniso. Abamankampani, osomabhizimusi kanye lengcwethi kwezomnotho bathi kuqakathekile ukuba acace uhulumende phezu kwalomthetho owe-indigenization ukuqeda udubo lwemibuzo lokungazwisiswa kwawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Impumela yemihloliso ye-A-Level elotshwe nyakenye isiphumile njalo ugatsha olubona ngokuqhutshwa kwalemihloliso olwezimseki luthi abafundi abapasileyo bayisilinganiso sokungamatshumi ayisikhombisa lasithupha ekhulwini 76%. Luthi abafundi abalobe ngemva kokufunda esikolo kumbe ama-school candidates abapasileyo bafika ku-87.6%. Kuthi abalobe bezimele ama-private candidates bayisilinganiso sokungamatshumi ayisithupha lantathu ekhulwini i-63.7%. Abafundi bayakhuthazwa ukuthi baye ezikolo ukuyathatha impumela yabo. Kunjalo nje ihlanganiso yababalisi i-PTUZ isihambise uhulumende emthethwandaba ikonona ngesinqumo sakhe sokulaya ababalisi abakukhefu ukuthi baphenduke emsebenzini. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isiphathamandla se-PTUZ uMnumzana Vusumuzi Mahlangu saqala ngokumbuza ukuthi uyibona njani impumela ye-A-Level.
Impumela ye-A-Level emhlobisa ebhalela ye-A-Level isiphumile. Nxa ukuthi sekhanya lisisa ikhanya imihle ngoba ke abafundi abaphumelileyo kuma-subject amabili kusiya phezulu bakusilinganiso singaba kange-76%. Kukhanya kukuhle kodwa ke thina njengabezemfundo akusijabulisi kakhulu ngoba siyakwazi ukuthi ke abantwana bebenakho ukuphumelela abaningi kumbe baphumelele ngcono kunalokho okwenzakeleyo nxa kukuthi ke bebefunda kuhle nababalisi ke bekhuthazeke kuhle bele mali beholile bethabile bekulakho ukuthi kube nempumelela engcono kunalokho. Kodwa ke kungasenani ngalokho kukhona singathi ke kungcono kodwa ke bekungenzakala ngcono kunalokho kukhona.
Umntwana ophume lo E ku-A-Level eZimbabwe upasile Mahlangu kodwa bakhona abakhononayo ngalokho bathi u-E kamelanga abe yiphasi okubona njani lokho wena?
Yes, ngathi masilinganisa ke kusilinganiso esikhona esezimseki siyakunazelela ukuthi ke iyiphasi kodwa ke kusuka kube lokukhonona yenyavuma ngoba umntwana ophume labo iyababili nxa eseqathaniswa lalaba abanye abenze ngcono uzathola ukuthi ke yena nxa kukuthi ke kuyaqashwa kumbe baya e-university lo ophume labo indawo angayiswela ngoba iphasi yakhe kayinhlanga singathi kusekucineni vele kwalabo abakhangelelwa njengokuthi bapasile kungakho-ke kayinhle sibili ngeqiniso elihle siyabe sikhangelele ukuthi ke mhlawumbe nxa ukuthi umntwana upasile ngeqiniso siyabe sikhangelele ukuthi aphume lo sibi kusiya phezulu.
Sikhangele udaba lokubizwa kwababalisi bonke abakukhefu ngohulumende ukubana baphenduke emsebenzini sizwa kuthiwa selihambe emthethwandaba ngalolu daba ungachasisa?
Ye, siyakunazelela ukuthi ke uhulumende ke uphumele lesinqumo sokuthi ke ababalisi laba abakukhefu esilibizwa ngokuthi i-vacation leave baphenduke emsebenzini bazosebenza. Thina njengenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe sikubona lokhu njengokuncindezela okungaphezulu ngoba siyabona ukuthi umqatshi lapha usencindezela ababalisi ngoba siyakwazi ukuthi ke isikhathi sokuphumula lesi-ke wonke umuntu uyasifuna njalo abantu bebefake inhlelo ezithiyeneyo ongangokuthi-ke ngikhulume namhlanje nomunye umbalisi osese United Kingdom kwele London esekhona ngale ngoba kube kuhlelile lokho ukuthi uzakwenza so ke lokho kuphambanisile kakhulu kubabalisi njalo ke indaba le kasihlalanga phezu kwezandla njengenhlanganiso yababalisi indaba le sesiyikhweze.
UMnumzana Vusumuzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-PTUZ.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la kushortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izakhamizi kanye labalwela amalungelo abesifazana labantwana sebamukele isinqumo somthethwandaba esenza kube licala ukwendisa kumbe ukuthatha umntwana oleminyaka engaphansi kwelitshumi lasishiyagalombili. Kubika uNotando Spanda.
Lumthetho oguqulwe ngemva kokuba abesifazana ababili abasakhulayo, uNkosazana Loveness Muture loRubimbo Thophozi, bekhweze udaba lokwendiswa kwabantwana emthethandaba lo bephathiswa ngamagqwetha agoqela uMnumzana Thendai Biti. Olwela amalungelo oluntu, uNkosikazi Nonsikelelo Ndlovu Fayayo uthi uyajabula ngalesi sinqumo ngoba siveza ukuthi umthethwandaba uzimisele ukuvikela abantwana akade besendiswa ngabadala badinga imali kumbe bendiswe lapho bethe badlwangulwa.
Mina njengomuntu olwela amalungelo amantombazana labantu abangomama ngiyakuthakazelela kakhulu lokho. Kungikuzwa kungivuselela isibindi ngenxa yokuthi kuyatshengisela ukuthi hayi bakhona abantu abasazikhathaza abasaziduba ngokuvikela abantu bethu abangamankazana.
Umqondisi wenhlanganiso yokufundisa besifazana ukukhokhela lokuzimela i-Women in Leadership Development, uNkosikazi Samkeliso Khumalo, uthi inguquko le yemukelekile kodwa usakhangelele ukuthi imvumo yokuya emacansini layo ikhwezwe isuka kuminyaka engamathumi lesithupha iye kuthumi lesithiyagalombili ngoba nxa umntwana esesemncinyane ukwenda kumele abe esesemncinyane lokuthatha isinqumo sokuya emacansini.
Kodwa ngibona ngani impumela le ayenelanga nxa ichiya umthetho ovumela abesilisa ukungena emacansini labantwana abangamankazana abeku 16 years. Ngicabangela mina ukuthi at 16 umntwana oseseyinkazana kakakhulu ukuthi angakwanisa ukwenza i-decision yokuthi angene emacansini lobani. Uma nxa engakwanisa ukwenza i-decision yokwenda, uzayenza njani i-decision yokuthi alale lobani?
UNkosikazi Lydia Nyathi osekhulile uthi ngesikhathi yena ekhula kwakuyimvela kanci ukufundisa amantombazana ngoba kuthiwa kuthuthukisa umdeni lapho ayakwendela khona.
Kathesi emakhaya futhi kuloku kunjalo akukaguquki kangako. Kule zindlu kuya ngezindlu ukuthi bakhona abaqakathekisa imfundo, bakhona beloku vele bengakayiqakathekisi lakhathesi, beloku bekhona abantwana abaningi abangafundiyo. Ayo yena unini engafundanga labantu bakhe futhi abasozi bafundi. Kuyaqhubeka kuloku kunjalo, izindlu ziyalokhu ziphansi, akula kuguquko kukhona. Amankazana azayala lokhu ephansi, labafana belokhu bekhokhela besiya phambili.
Kungakabi le nguquko le, umthetho wokusection 22.1 o-Marriages Act ubusithi untombazana oleminyaka elithumi lesithupha ulakho ukwenda okusemthethweni nxa umzali kumbe lowo omkhangeleyo evuma. Umahluli uJustice Luke Malaba ehlezi labanye bakhe unqume ukuthi umntwana akavunyelwa ukwenda kungakhathalekile ukuthi umzali wakhe uthini kumbe ukholo lwakhe, ngoba isisekelo esitha sombuso sivikela wonke umntwana ngokufananayo, asilabandlululo. Ukucubungula okwenziwa ngo-2014 kwaveza ukuthi amathumi amabili lane ekhulwini, i-24% lamantombazana aleminyaka elithumi lanhlanu kusiya kuthumi lasithiyagalolunye endile kuqathaniswa labafana phose okubili ekhulwini kuphela, i-1.7% abaleminyaka efanayo. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Smanda.
Kulabe Zimbabwe ababili abafileyo ngesikhathi bezama ukweqa emoteni yamapolisa eBotswana ekade ibabisela eZimbabwe ngoba bengene kulelo lizwe ngaphandle komthetho. Kubika intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya.
Ababili laba balahlekelwe impilo sebebanga emngcelweni wePlumtree lapho imoto yamapholisa ekade siyabachitha khona mhla ka 11 zibandlela. UMaxwell Chikomo oleminyaka yamachumi amathathu kanye loTapiwa Chikwetere oleminyaka yamachumi amabili lantathu bazame ukweqa imoto ihamba. UChikomo hlwaphela khona pho kanti uChikwetere odlule esibhedlela seFrancis Town ngemva kwensukwana. Imoto yamapholisa kade ithwele izalwane zeZimbabwe ezilichumi lanhlanu ezangena eBotswana ungekho emthethweni. Isehlalo lesi sijiye iningi lidaniswe indlela abanye babo abalahlelwa impilo. USidney Mpala uthi kuyadanisa ukubona abantu besifa ngalendlela befulathela ilizwe labo ngenxa yomumo womnotho onzima ngamandla.
Ukufa kwamadoda lawo kuyadanisa and kutshengisa ukuthi isimo se-economy yeZimbabwe is getting even worse. Abantu are more desperate than ever ukuthi bengene eBotswana.
Uthi ungahlala kungela ntshintsho uZulu weZimbabwe uzahlala esesilulweni ngoba abanye baginywa zingwenya ukungulukudela belubhekise South Africa, abanye bebulanga emagusini bezama ukweqa umngcele kungathi kathesi abanye belahlelwa izimpilo bezama ukubalekela amapholisa bengafuni ukubuyela ekhaya.
We have heard amastories ukuthi kulabantu abadliwa zingwenya bechaphele eBotswana. Omama labo they've been harassed, abanye bedlwengulwa besithi bangene eBotswana from eZimbabwe.
Amapholisa eFrancis Town athi izidumbu zombili sezikhanyiswe eZimbabwe. IBotswana iqhubeka ilwisana leningi leZimbabwe elingena elizweni ongekho emthethweni lixotshwa ibunzima ekhaya. NginguMartin Gwenya wendaba zeStudio 7 ngisabulani kule Botswana.
Live Talk ukuhlelwa sihluzeni bomama lamhlanje sikhangela inhlupho ezibhekanela besifazana lapho sokuphume isaziso sokuthi kulezindlu ezakhelwe endaweni ezingaphandle komthetho ezizadilizwa eHarare. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni ilingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Iqula le-United Nations Security Council selifikile kwele Burundi lombiko oqakathekileyo okukhuthaza amacele amabili alwisanayo. Uhulumende laba amabandla aphikisayo ukuthi bahlale phansi bakhulumisane ukuze kuqedwe ukuchitheka kwegazi empini eqhubekayo kulelo lizwe. Inani labobhejane eselibulewe ngabazingeli okungekho emthethweni kwele South Africa ngomnyaka odluleyo libikwa lehlile okwamagama okuyisibonelo sokuthi umsebenzi wokulwisana labazingeli laba uyaphumelela. Umphathintambo obona ngezemvelo kwele South Africa uthi obhejane laba bazingelwa ngabantu ababe befuna impondo zokuyathengisa ngemali ephezulu. Njalo nyakenye kubulewe obhejane abedlula kancane inkulungwane 1175 okulinani elehle ngekhulu kulelika 2014.
Ngithemba ukuthi nga sikhangela indaba kaMrambatsina singabuyela
uxolo ngalokho. Abebandla le-MDC elikhokhelwa ngomnumzana Walshman Ncube sebesole kakhulu inyathelo elifuna ukuthathwa ikansili yeHarare yona ethi izadiliza izindlu zabantu abazithi zakhiwe ngaphandle komthetho. Esinye sesiphathamandla sebandla leli unkosazana Minenhle Sokhela uthi kuyadanisa ukuthi abantu sebebiselwa emuva ngesikhathi abadilizelwa izindlu kwaphazamiseka impilo yabantu abazinkulungwane ezingamakhulu edlula amathathu kuhlelo lwe-Operation Murambatsina lona olwasolwa ngumhlaba wonke. Unkosazana Sokela uxoxe lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Ngithemba ukuthi nga sikhangela indaba kaMrambatsina singabuyela emuva. Uhulumende wayenza uMrambatsina some years ago owathiya abantu abaningi beZimbabwe bengela ndawo zokuhlala. Laba abanye abantu bakhona bafika inani eli 360,000 abayivithwayo ngesikhathi leso. And laba bantu bagcina sebehanjiswa endaweni zemakhaya ukuze bayehlala khona ngale kumbe babona abangakwazi ukuthi bakwenze. Indaba leyi ama-demolitions lawa izindlu lezi ezidilizwayo eze-Harare, ngokubona kwami ngibone ngathiwa uhulumende usephume lecebo elokuthi apanishe abantu abahlala emadolobheni ngendaba zona lezo zokuthi amakhansili awasemathown avele ephethwe ngabantu be-MDC. Ngakho licebo eligcwele ukuhlakanipha lobuqili, ngoba bafuna ukwenza engani abantu be-MDC yibo abangakwanisiyo umsebenzi wabo, but kuyikuthi khona yibo abasebethatha amacebo okuthi nge-election leyi ezayo babone ukuthi bangathola njani ukuba phambi kwamanye amaphathi. Kulusizi kakhulu ngenxa yokuthi abantu abahlukumezekileyo kakhulu ngabantu abangomama labantu abangabantwana, iba bayasala bengelandawo zokuhlala behluphekile. Ungakhangela into leyi abayenzayo ayikho emthethweni. Ukudilizwa kwezindlu zona lezi kuzaficakala ukuthi laba abangakwanisa ukuthi bakhulume bazimile yibo abakhaya ngani balamalungelo angcono abangakwanisa ukuthi okhona bawamele eZimbabwe, kulalaba bona abangakwanisiyo ukuthi baqini bami balwele amalungelo abo. So kulisizi kakhulu into le yenzakalayo eyama-demolitions aweHarare.
Unkosazana Minenhle Sokela isiphathamandla se-MDC ekhokhelwa ngomnumzana Walsh Mencube. Umphathintambo obona ngezemaphandleni lokulondolozwa kwemvelo umnumzana Bednico Ncube uthi uhulumende uzabumba ikomiti ebona ngokukhethwa kwezinduna, ngoba so kulendaba eziningi esemthethwandaba kuthoniswa indaba zokubanga ubuduna. Uncube utshele iphephandaba leThe Herald ukuthi ikomiti le izagoqela izinduna ezingomakhelwane kwalapho okuyabe kudingwa induna abe ofisi kamsiteli leziphathamandla zogatsha lwakhe. Wengezelele wathi izimuli kaziseyi kuvunyelwa ukukhetha izinduna njengalokhu obekusenziwa kusukela endulo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Nhlanhla Dube endawonye lomnumzana Thandeko Zintimkandla, incwethi kwezamasiko onguye osungula lingxoxo.
Ngiluzwa njoba ngiluzwa ngibona ngathi sokufika ncwele lokho, ngobana ngibona kuyabe sekungenela kwahulumende ngendlela engayisiyo entweni zobuduna lezi, ngoba lawo ngamasiko abantu, umkhanti wempilo yabantu mazokhulunywa izinduna, ngoba zona izinduna kazilandi uningi kodwa ngokosapho lolo ngomndeni lowo. Kulendlela zakhona zokuthi induna ibekwa njani, ikhethwa njani, xa kungela kuvumelana kule ndlela zakhona ukuthi khona lokhu kuyaxazululwa njani.
Mnumzana Dube, nanto udaba, uyavumelana yini laye ubaba uMkandla?
Osokusenzakala ukuthi izinduna sezithenwa, azisayizonduna, sezizabizwa ngokunye, ngoba ubuduna bazo kuyabe sebususiwe njengenkathi ezitheniweyo. Ubuduna ungakhangela busebantwini yemuli ngamasiko nangezenzo ukuthi bebuthola lobo buduna babebuthole kutheni. Ngesikhathi kubekwa izinduna ikakhulu ungakhangela ubuduna besikhosini obuvela ehlangothini loluhlu lwemathebeleleni, uzananzelela ukuthi induna eziningi zinduna ngesijula, zinduna ngomkhonto, izinduna ngobukhokheli kuvela empini, distinguished ngesilungu, distinguished warriors of a community, ngabantu abalembali yemuli yakwabo ukuthi balela isizwe bakha isizwe ngendlela enjani. Kwezinye indawo lakho ubuduna bukhethwa ngendlela ezinjalo eziyindalo ezijeneyo. Yikho kutshiyelwana ngemuli ngobegazi.
Nanto ke udaba mnumzana Mkandla, ungathini wena nxa ukhangela khona lokhu, kungakungenela yini ezombusazwe phakathi?
Kakhulu, kakhulu indlela yokugoqa izinduna njengoba okadube esitsho ukubana zithobele lowo ozabe ezifake esikhundleni. Imvama yikuthi nxa kulesikhundla esikhona lowo ofakwayo lapho nxa ungathi kulombango othize kasoze alandele okufuna umphakathi kangako, uzalandela ujabulisa yena lowo oyabe ethe wena nguwe onguye. Ngakho engezomba ngazo sibili ngobana njengoba esitho njalo kadube izinduna sezizasebenzela nalowo zifake esikhundleni, sezizatshelwa ukuthi litshelani abantu lokhu lalokhu lalokhu njengoba vele sikubona lakhathesi. Ngobana uhulumende uyangenela kakhulu entweni zamasiko, lamasiko angawaziyo ngobana laba abantu abavela ngengxenye bafuna ukusitshela thina ngakho ukuthi senze lokhu okungahambelani namasiko ethu. Bafuna sikhangele izinduna ngelinye ilito, hayi ilito lomdabuko. Induna kumele ihlonitshwe yesathu ngoba nguye umlondolozi womgcini wamasiko abantu labo abe ebakhokheli. Kodwa kwakhathesi izinduna sezibandiswa ezinye izinto ongamele azizibandiswe. Uthi ufica lezinduna sezigqoke nje lamayika amabandla abusayo. Kutho ukuthi ubuduna lobu kusiya kusiya kuzaphela isisindo sona leso esincane besisasele. Lokhu ngokombusazwe izinduna zizagijinyiswa, ziyakwenziwa amatikiti kahulumende njengoba sekubona nje kwezinye iy'ndawo.
Mnumzana Dube, manje kuthiweni nxa ukhangele ngokubona kwakho?
Okuqakathekileyo ukuthi kulezinye izinto okumele uhulumende engakazenzi azibeke ebantwini. Kulebala lesilungu elithi i-referendum okubuzwa khona abantu phakathi kwesizwe ukuthi lokhu okunje yinto engenzakala na evunywa ngabantu, ngoba leyi yinto yesiko, ayisiyonto yamadlwane, asiyonto eqala namhla idlule, yinto etshiyelwanayo eyokwakhiwa kwesizwe soluntu lwabantu. Kuqakathekile-ke ukuthi ekukwenzeni khonokho induna ziqoqeke abantu zibabuze ukuthi pho lithini ngobuduna besigaba senu kwelizwe lenu.
Hhayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo mnumzana Mkandla, usitshela wena ukuthi ubona kuyini okungenziwa nguZulu.
Nxa uhulumende efuna ukululaza abantu bakuleli lizwe ingakhulu ngapha kithi emaNdebeleni, kawenze khona lokho ngobana uyamsisisa ukuthi vele kahle uhulumende abantu uhulumende olenjongo lenhloso eyokuganga sibili okudlulayo. Yizo izinto ezidala ukuthuva zona lezi kwezinye izizwe abantu baze bakhiphelane izikhali sibili ngendaba enje, ngobana nxa usungathela ukuthaphaza amasiko abantu kuyafanele ukuthaphaza ukholo lwabantu, uyabe uzokhela amalahle ekhanda aza kuhluba kuthise kuhlaba.
Umnumzana Thande Kozinti Mkandla yingcweti kwezamasiko obexoxa endawonye lomnumzana Nhlanhla Dube, ingcweti kwezombusazwe. Kolunye udaba, amapolisa kwele South Africa athi asadingisisa ngengozi yomgwaqo enzakale eMokopane izolo kwafa izizalwane zeZimbabwe ezilitshumi lanhlanu. Hayi ke, isikhathi sesidliwe ngomangoye Zulu kandaba, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ingcweti kwezombusazwe ezenotho kanye lohulumende bayavumelana ukuthi kulesidingo sokuhlanganisa amakhanda kudingwe amasu okuvuselela umnotho. Impumela yemihloliso ye-A-Level elotshwe enyakenye isiphumile, njalo kulabafundi abayisilinganiso sokungamatshumi ayisikhombisa lasithupha ekhulwini 76% abapasileyo. Kwaneleke okwalamhlanje. Olivalelisayo nguNtungami Linkomo. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Lilale.